uhulumende uvele uhlezi ku record yokuthi ufuna uqeda udaba lwe corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu olwe corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcwele bukhona bubiswa phambili, ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi, awusebenzi ngokucabangela. Pho ke nxa ubufakazi bukhona, sizabona abantu bethwala isiphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcikeni, ngoba phela batsho abadala bathi okulempondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini, njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000. Kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulo muntu wonke oyabe botshiwe?
Well, indaba ebail njengoba usitsho ukubana umnumzana uMoyo ngalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa ibail, yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusektha yangikhona naleyo, in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ukubana ngakagwetshwa phela, so nxa ukuthi kuna ama-conditions angikhona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi kasuzabalekele into enjalo, ibail vele kumele umuntu aphiwe. Wenze umuntu ngwangaphi, kumbe ngwe-MDC, kumbe ngwe-ZANU-P F, kumbe ngala ngisho ibandla umuntu nje ezimeleda, ibail asonto kumele incitshwe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bail awusoze uphinde ugcine usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Juma, isiphathamandla sebandla leZANU-P F, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela uMoyo. Okokuqala, bazama ukuthi begeze umongameli, ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu. Ngakhangela ukuthi uChinamasi kuphume ebhubhudi lamagwebe, zama ukuthi abantu bengangcolisi i-First Family, but anti yabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyodwa begijima ngayo esigijimi sabo. Ule diplomatic passport kasiyo minister, uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani. So beyisigijimisa, so bazama ukuthi bekline umongameli ngokuthi bethi benikeza amaZimbabweni impression yokuthi sibe bopha laba abantu abacorrupt, but kunzima ukuthi uthi bopha labana abantu and then ubususinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nimuli yakhe kayikho involved. U-Obadaya umthuli uthiwa ngukholeni umntakamnankakwa lawo, maningi amabizo angana aqanjwa. So mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini, i-First Family izama ukugezwa, kodwa mbanzathi izabe ilokhu isiyephuma.
Kambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na?
Okunye okungabe kusenzakala ukuthini, ababophi u-Obadaya bazama ukuthi be-expose ukuthi u-Obadaya angaza katshontshe u-Obadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi, njalo ngabe kuthe kuqala into leyi ngabe umongameli kudala wamxotha. So mbona ngathi konke lokhu ngenye i-faction yezanu engabe i-expose umongameli ebuseleni lobo, ukuthi naye ngabe lesandla kumbe enisfailing. Ukuthi uzathonisiswa enikezwe i-justice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo, except the other faction ngaba strong. Ungakhumbula go back to 98-99 kubotshwa kaNgayi and labo Chikori, babotshwa banikwa ama-bail kodwa wazange into kwankona nje kwaphelela emoyeni. So layona leyi chances are high, ingakhulunywa ikhulunywa uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa.